Mangumbonisi Kumbo oyemthakazi Republic Party sikhathazeke kakhulu ngokuhlala entolongweni kwama-members ethu awemthakazi Republic Party angu-9 aseqeda inyanga yonke besekambi. Ama-lawyer ethu ayehambise udaba e-High Court ekumaviki amabili adluleyo besiyacelisa ukuthi abantu laba baphiwe i-bail. Kuze kube lanamhlanje abakaphiwa i-date eyokuthi indaba yabo izwakale emthethandaba we-High Court. Okuyinto ehlukumezayo thina ngoba abanye babo ngabantu abagulayo abalama BP okufana ukuthi bathola ama tablets kodwa abawatholi ngenxa yokuthi ekami khona ngale abalawo amaphilisi. Njalo asivunyelwa thina ukuthi sihambe siye babona. Yinye yezinto ehlukumezayo le esifisela ukuthi ingabe ngalesi sikhathi sebekhululiwe.
Amapholisa abevalile izitalada ezinye kobulawayo. Ibandla leMthakazi Republic Party lingabe lilibandla elilodlakela yini kumbe okukhangelelwe ukuthi abantu bengabuya ngobuningi bezokuphazamisa umsebenzi womthethandaba lamapholisa?
Ye, siyananzelela ukuthi suku zonke nxa kuzaba le court appearance yamalunga eMthwakazi Republic Party amapholisa abamaningi edolobheni bavimbe lendawo eziseduze le State Coast Court. Khonokho sinanzelela ukuthi bakwenzela ukuthi bayethusele amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party ukuze angafiki e-court njalo angancedisani lalabo ababe bebotshiwe ngokubakhuthaza bengena e-court. So insuku eziningi vele siyaliswa khona ukungena e-court and khathesi basiyalisa lokuthi sibone abanye bethu khona le ekami bavumela kuphela amaloya.
Ikusasa-ke ngebandla leMthwakazi Republic Party.
Sikhuluma sisenze nje sivela emapholiseni eSouthampton ngapha koBulawayo. Sisiyacelisa ukuthi kube le marching ngesonto okuyikho kubonisayo ukuthi hayi amalunga ebandla azimisele ukusebenza. Awakhathali noma ngaze bazame iphi imizamo, ngaze basibophe, ngaze basibulale, hayi amalunga azimisele ukuthi kusetshenzwe. Khona sibili kunzima ngoba khathesi umongameli wethu uhlala engakhululekanga njalo esesabele impilo yakhe. Kodwa akutsho ukuthi i-MRP izayihluleka ukusebenza. Kahle kahle khonokho yikho kuzayenza ukuthi sisebenze kakhulu ukuthi sikwazi ukuthi abantu laba bayasincindezela kulona leli lizwe. Kodwa asizi ukukhathala, vele kasikhathali futhi asibuyele emuva njalo sikhangelele ukuthi ngo-2023 iZANU-PF le-MDC ziphume lapha eMathebelelendi kube sokuyimthwakazi ebusayo, kube sokungumthwakazi oyabe esekhokhela kuma-local government asemathebelelendi wonke kunye lasemikhenzi.